Endabeni zethu lamhlanje lilo Mayigobe. Amalunga ebandla lezanu-PF anqotshwe kukhetho lwama-primaries athi ukhetho lolu kumele lwenziwe kutsha. Ibandla lezanu-PF lenza umhlangano wekwethulela uZulu elikumumethe lonyaka ngesikhathi sokhetho njalo lelizakwenzela abantu lingakhethwa kukhetho oluzayo. Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party akhangelele ukumiswa emthethwandaba esetheswa icala lokushaya umuntu owathathela uZulu imali. Abantu esiqintini seluphane esabelweni seBathabelele North bathakazelela ukuvulwa kwehofisi enika uZulu ingwalo zokwethekelela amanye amazwe ama-passports. Kuhlelo uza Friday silomculi weZimbabwe osakhulayo ogxile kwele-South Africa uWisdom Nyathi. Wazwa ngokuthi nguMawisa. Kulayitok lamhla sixoxa ngokulwisana kubandla lezanu-PF lapho okulamalunga alwisana ngempumelo yokhetho lwama-primaries. Thumelani imilayezo yenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama. Umagagasi athi 909 AM 4930 6040 laku 15460 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.